Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla 11 kuNtulikazi 2024 ngokhipsi dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ezikolo abantwana bamdambiyana ngendlala. Ungamdonsela eceleni uzama ukumbuza, uza kutshela ukuthi ucine ukudla uthange. Mhlawumbe lakho ecine ukudla edle iporridge.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi indlala eqhubeka ihlasela ngamandla kweleZimbabwe iphazamisa kakhulu abafundi abaningi abaphakathi kokuloba imihloliso.
Okwenzakalayo ukuthi ilangaleli labakhona ngenza ukuthi inkokheli zamazwe e-Afrika zahlangana mhla ka-11 July emaphutho ngo-2003 za-adopta lokhu esikubiza ukuthi i-African Union Convention.
Ikhomishini elwisana lobukhohlakalo namhla yenze umkankaso wokulwisana lokutshontshwa kwemali lokunye kuzwekazi le-Afrika. Kulabantwana abancane eZimbabwe abahlutshwa ngumkhuhlane wejukela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ye-World Food Program ithi indlala eqhubeka ihlasela ngamandla eZimbabwe iphazamisa kakhulu abafundi abaningi abaphakathi kokuloba imihloliso ngoba bayabe belambile. Linhlanganiso ithi lokhu kuphazamisa abafundi kakhulu ezifundweni zabo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kwazisa ukuthi uhulumende uzasungula uhlelo lokuphekela abantwana abalambayo ukudla ezikolo incedisana lenhlanganiso ezizimeleyo. Umphathintambo wezemfundo yaphansi uMnumzana Torerai Moyo usanda kutshela abaphathi izikolo emhlanganweni omkhulu ukuthi uhlelo lolu luzaphathisa abafundi abedlula ingxenye yesigidi 580,000. ELeZimbabwe libhekane lendlala emangalisayo njalo abantu abayizigidi eziyisitshiyagalolunye 9 million badinga ukuphathiswa ngokudla. UNtukameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Atuz uMnumzana Themba kuye Moyo othi ngempela isimo sendlala sibi ezikolo.
Indlala esilayo lonyaka asiyijwayelanga ukuyibona, mhlawumbe abanye vele abakazi bayibona. Ezikolo abantwana bamdambiyana ngendlala. Ungamdonsela eceleni uzama ukumbuza, uza kutshela ukuthi ucine ukudla uthange. Mhlawumbe lakho ecine ukudla edle iporridge. Abaningi abantwana sebephila ngezithelo ezikhona. Kho-ke ezinye izithelo ezinjengemikhemeswane, imigwadi, izithelo ezidinga ukuthi uzidle usuke wadla olunye ulutho. Kunzima, izikolo seziqalisile ukubhala imihloliso yaphakathi kweminyaka o-grade 7 nelupane lapha kumbe ngithi emathebeleleni North labo-grade 2 baphakathi kwemihloliso. Imihloliso le yabantwana bayibhala belambile, ingqondo vele ingekho esikolweni, okuyikuthi imihloliso nje iyabhalwa kodwa umntwana akekho ekufundeni ngodaba lwendlala. Uzwisusisi ngoba umntwana uzambona sejumekile, uthi ujumeka nje kuhle kade ujumekiswa indlala. Umuzwe sekhala ngokuthi sisakhe sesibuhlungu kanti indlala. Siyesaba sibili ukuthi imihloliso yizathi siyaphela, mhlawumbe abanye abantwana bequlekile. Okunye okumele sikukhangele ngalesi sikhathi, ikhazi esilalo asilijwayelanga. Ikhazi alifuna esiswini kukhudumala, and into engayenza esiswini kukhudumale ikuthi umuntu abesuthi. So abantwana bathwele nzima, bayatshaya likhaza bevele belambili. Asazi ukuthi sizayiphutsha yini imihloliso singazange sihlangane lengozi.
Sizwe uMnangagwa kunsukwana ezedluleyo sithi uhulumende uqoqa ukupha abafundi ukudla ezikolo. Kathesi ungathi zikhona yini ezinye izikolo lapho abafundi asebephekelwa khona?
Emhlubulweni mine ngiwo ngapha eMathebeleleni North. Zinlutshwani kakhulu izikolo nxa zikhona eziphekela abantwana. Njalo eziphekela abantwana eziningi ngezi labazali abenelisayo ukuthi baqoqa bakuqoqayo kubuye kuzophekelwa abantwana babo. Abanye ngabalenhlanhla yokuthola amadona abancedisayo yizo eziphekayo. Uhulumende usengakhuluma athini, kodwa ke thina simfanisa lo mzali othi ngesikhathi sendlala yena fika wose emagrosa labangani bakhe. Sethi nxa esefika ekhaya azenze yena olozwelo, afika athi hayi namfana akulela abantwana mina indlala ingazimbulala kusela ndawo. Kade uyakwazi ukuthi udlile. Basuthi ungabakhangela bonke abantu abakuhulumeni, ungazi bakhangela imikhaba yabo, bakhangela ukuhamba kwabo, bakhangela ukwenza kwabo, ngabantu abasuthiyo. Ukuthi kulabanye abantu abalambileyo bakuzwa nxa sokukhulunywa njengakade sikhuluma kanje entatheni. Sikhangela ukuthi uhulumende nga ngumuntu ozwela abantwana. Nga i-social welfare siyangena esikolo, yanikeza abantwana umumbu bagayise ezikolo, mhlawumbe abadala bengadinga izitshebo. Kulalokho esikubonayo ukuthi abadala vele kumele badinge wonke, badinge isitshebo, badinge impuphu, bayithatha ngabe yona ivele ingekho. Khonokho kuyizinto kwenzakala ngoba thina nxa sesikhangela njengabo athusi uhulumende indaba ye-education siwayikhalala.
Umnumzana Themba Kuyemoyo yisikhulumeni senhlanganiso yababalisi i-ATUS, wexoxa ecingweni loNtukameli Nkomo we-Studio 7.
The Voice of America, VOA.
EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe namhla kanye nenhlanganiso ezijiyeneyo ukunanza usuku lokulwisana lobukhohlakalo ule-African Anti-Corruption Day eHarare. Ekhuluma emkhosini lo umgcinisihlalo weZimbabwe Anti-Corruption Commission umnumzana Michael Reza uthe kugcwele ubukhohlakalo kungatsha zikahulumende lakulabo abakhokhela ezomdabu. Ikomishini le isolwa ngabantu abaningi abathi ibopha njalo iphinde ikhulule abadlelana lenkokheli yelizwe abacatshangelwa ukuba balamacala amakhulu obukhohlakalo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele unkosazana Simiso Mlevu, isikhulumeli se-ZAC.
Ilanga leli lithakazelelwa ngamazwe angu-Africa. So okwenzakalayo ukuthi ilanga leli labakhona ngemva kokuthi inkokheli zamazwe e-Africa zahlangana mhlaka 11 July eMaputo ngo-2003 za-adopta lokhu esikubiza ukuthi i-African Union Convention on Preventing and Combating Corruption. Thina njengamazwe a-adopta i-convention leyi, ilanga leli siyalicakathisa kakhulu ngoba lililanga elaphawula ukuzimisela kwamazwe e-Afrika ukuthi bazalwisana nobugwelegwele bebambene. So yikho esikwenzileyo besibambene nehlanganiso ye-National Post Keeping Authority, e-Zimbabwe Republic Police nama-civil society organizations asebenza ukukhankasela ukuthi ubugwelegwele bukhele ngaba besikolo.
Singathi-ke kunceda ngani khonokho elikwenzileyo emphakathini?
Kufanele sizwe imbono yomphakathi ukuthi bona babona angani sikhuba kanjani kule impi esikiyo yokulwisana lobugwelegwele.
Ye, mase sikhangela abanye abantu bathi hayi iZimbabwe Anti-Corruption Commission iyabopha abantu bakhulule ingasalandeli khonapho bacinga sithi ha kungani okukhanya ukuthi lenzani. Ungabaphendula sithi nabantu abajonjalo?
Abantu bayabotshwa bakhulile ngoba kulilungelo lomuntu ukuthi nxa ebotshiwe anike ibheyili. Njalo okwenzakalayo ukuthi ukunika ibheyili komuntu ayisikho ukuthi usekhululiwe, kodwa umthetho weZimbabwe uthi umuntu ngesikhiwa bathi you are presumed innocent until proven guilty. So lanxa ubothiwe bethu awukamgweki or awukaphawuli ukuthi ziyempela longumuntu icala walenza. Umthetho usazama ukuthi uzwisise indaba, uyasivumela umthetho weZimbabwe isekelo sombuso ukuthi indaba yakho izwakale edale wena usuka endlini. So yikho okwenzakalayo, yikho abantu abakubiza ngokuthi yi-catch and release ukubamba isekelo.
Lo ngunkosazana Simiso Mlevu, isikhulumeli se-ZAC obekhuluma le-Studio 7 eseHarare. Abezempilakahle bathi abantwana abazalwa belomkhuhlane wejukela okubizwa ngokuthi yi-type 1 diabetes kumele bethole uncedo masinyane ngoba ulakho ukubabulala besancela. Bathi kunzima ukuhlolisisa isifo lesi ebantwaneni abasanda kubelethwa, kubika uMathabile Masuku.
Umkhuhlane wechukela obamba abantwana obizwa ngokuthi type 1 diabetes uhlasela abantwana ngoba ezelwe umbendeni wakhe ungenelisi ukukhipha abathi insulin. Ngokunjalo umzimba wakhe uyabe ungenelisi ukwamukela ichukela ukuba lisebenze kahle. Akwaziwa amanani abantwana abalesifo lesi eZimbabwe loba ingcwethi kwezempila kahle zisithi engaba munye phakathi kwabane abalomkhuhlane lo abakuthelelwa ngabazali. Ingcwethi kwezempila kahle ziqonqosela abazali ukuba bananzelele izibonakaliso zomkhuhlane lo ukuze umntwana athole ukwelatshwa ngokuphangisa. Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempila kahle kukhansile yakobulawayo, uchasisa ngomkhuhlane wechukela labantwana.
Yasihlaleni sisazi impawu zomkhuhlane wechukela. Ukuthambisa kanengi, unatha amanzi kanengi, cikize umzimba, ukuzelwa indlala njalo njalo, mbijana mbijana, usenza njalo umzimba ubelokhu ucikizeka.
Udokotela Derek Matsika, osebenzela kobulawayo esibhedlela sempilo, uthi kunzima ukwelapha umkhuhlane lo ebantwaneni.
Ku-type 1 vele kala insulin, so asila thuba lokuthi sikontrole nge-diet kumbe ngamaphilisi. Sihle vele siqalise nge-injection, okunye kulandele i-injection from there. Lo yi-acquired ngoba vele wabalayo emzimbeni. Ichukela into vele evela ngakwakho phakathi emzimbeni kusuphuma usiya phandle.
Uqhubekela phambili uDokotela Matsika eqonqosela umphakathi ukuba asekele abantwana abagula lomkhuhlane.
Ngenxa yokuthi uyanda abantwaneni siyanda ukuphuza ukuyibamba. Yikho abanye abaningi abe-type 1 abayandanga ukuphila empilweni njengabo type 2. Kodwa singaphangisi ukuyibamba, siphangisi ukuyikhontrola, labo baphila kuhle njengomuntu umuntu. And uyafuze landele imithi le impilo yakhe yonke. And futhi kuqakathekile ukuthi khona abantwana laba sikanthula belawo sibancedise, ngoba ukuba ngumntwana ozihlaba injection everyday impilo yakho yonke, sithole ukuthi abaningi abaphambanisa ingqondo, so babedinga i-support psychologically ezikolo langikhaya.
Unkosikazi Janet Masuku, umzali olomntwana ogula isifo sechukela, ulandisa ngendlela umntana wakhe asephila ngayo.
Umntana wami waqalisa eleminyaka emibili esibanjwa ichukela. Kumele edle ukudla kwesintu kakhulu, isithwala samabele, umfushwa, indumba, lamafruthu kakhulu, kamelange lambe kakhulu, kamelange suthe kakhulu. Lama injections uhlaba ekuseni lantambama. Umuthi wakhona uyi-$15, since ama injection athengwa ewodwa.
Ukutholakala umntwana elechukela akutsho ukuthi umuntu kasoze aphile impilo epheleleyo. Abezempila kahle bathi nxa bengalandela imilayo yabo bayanelisa ukungafiki esibangeni somkhuhlane esingenza impilo ibe nzima. Ngaphandle kokuthelelwana kokosendo, ichukela alithelelwana njengeminye imikhuhlane engalutho ukumemetheka. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngokwamanje sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamaphetshane. Umongameli William Ruto wakwele Kenya usemise umsebenzi abaphatha intambo bakarhulumente kulandela ukutshengisela kwabatsha abathi kabaqhubi kahle umsebenzi wabo. Kulabatsha abasanda kubulawa kulelo lizwe ngamapholisa ngesikhathi betshengisela bekhonona ngurhulumente wayezama ukubumba umthetho ozakhuphula intengo yokudla lokunye. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika uba ele-Israeli namhla libhombe indawo ezimbalwa eRafah eGaza, lapho elithe bekulabalwisana labo abe-Hamas akade bephosela amabhomba elizweni labo. Weziphathelene lezeMelika, umanyano we-North Atlantic Treaty Organization uthembise ele-Ukraine izolo ukuba uzasekela ilizwe leli ukwenzela ukuthi linqobe ele-Russia elihlasela ngamandla elizweni leli. Umbuthano lo ukhuthaze njalo ele-China ukuthi lime ukusekela ele-Russia elilwisana lele-Ukraine. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden ukhuthaze amalunga e-NATO ukuthi aqhubekele phambili esengeza imali yokusekela ele-Ukraine ukuze linqobe ele-Russia. Uhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxa lolandela ezombusazwe zeMelika uMnumzana Tim Muringayi.
sibone iNATO isithi izancedisa iUkraine ukuthi iqhubeke ngempi yona le, ngoba the only way ukuthi kuachieve peace is by showing strength. Siyakwazi ukuthi uPutin leRussia, they do not respond to anything else but force. Ngoba laphana iUkraine ba amabutho elokhu zine Russia apho ngungena without permission and bebulala the sovereign status eUkraine that has been there since 1992 when they declared independence. So ukunceda khonapha okwenziwa yiNATO kuzanceda ukuthi labo babe le an advantage in talking about peace, ngoba labo babe lensimbi zempi to defend their own homeland.
Sibone njalo iNATO ikhuthaza ke iChina laphana ukuthi ime ukusekela iRussia kulempi. Yinto esingabona isenzakala nale.
Hayi, mina ngiboni ngoba iRussia leChina they have relationships ezisuka kuma 1950 for the Chinese nationalist war and the North Korean South Korean war babincedisana le Russia. So they have deep relations and wonke balama government of dictatorship, so ngantu abayazwisana.
Ukhetho lwangolwezi ubona sengathi lungaphazamisa na ukungena kuNATO kweUkraine?
Hayi, ilokhu zeni ukungena kweUkraine kuNATO akusoze kuphambaniseke ngokhetho lwakwezi, ngoba into ekhona yezo ukuthi kathesi iNATO isilungiselela ukuthi noma uNumzana Trump engangena uNumzana Biden engangenanga, bona they can operate on a semi-independent situation ukuzinceda as European countries. So hayi, lokho angisoze angikuboni kungantwa kuyehlula iUkraine ukuthi ingene kuNATO, and isikhathi sesifikile.
UMnumzana Tim Ringayi ulandela ezombusazwe zeMelika usecingweni lotabo kancubo weStudio 7 eseHwahayo khonapha kule Melika. Kulabaphikisayo abavalelwe entilongweni labanye abakhululwa ngamapholisa besanda kubotshwa besethiswa amacala okuqhuba imihlangano okungekho emthethweni. Okwamanje kulamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change afika phose amajumi ayisitshiyangalombili avalelwe entilongweni emelele ukuthoniswa amacala okungena umhlangano we-Day of the African Child eHarare kungela mvumo. Baningi abathi batholiswe nzima nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa olungiselela ukubamba okwesikhatshana isikhundla somgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Southern African Development Community. Abantu sebebuza ukuba kwenzakalani kwele Zimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Brian Ncube okubandla lezaphu, lomnumzana Joseph Juma ilunga lebandla leZANU-PF. Uncube usungula lingxoxo.
Lokho okwenzakalayo asonto eqala namhlanje, kuhleli kulabantu nje abavalelwe bengelamacala. Nampo oJob Skala labo baphuma khona, labo abantu ababoshiweyo. Angiboni ukuthi singakuqondanisa le SADC summit ebuya lapha kungabe kuyinto elungile. I think ukureflecta uhulumende weZANU-PF ukuthi vele uhleli ncindezila uZulu ukuthi bengaphikisi into ezimbi azenzayo. Njalo abantu laba kubenjilo ngaphambili ukuthi bamele inhlanganiso ethi inhlanganiso ethile ekuhulumende. So ambona ukuthi i quiet diplomacy eParliament iyanceda abanye abantwana bengelabazali bevalelwe uhulumende weZANU-PF.
Ye quality abantu babotshelwani kangaka abantu?
Ngingenesifundo ngawuphendula ngokugcwele, but njengoba lami ngingazi ukuthi nababotshelweni, mina into phela engayisho ukuthi ona nxa ungayenza into uphambanise vele isiphetho ukuthi njengoba lokhu bophana bonapho, angithi akusho ukuthi nxa sokunjalo kumbe sokusolwana kumbe sokuhambe njani, kodwa vele nxa uphambanisile wenza into engayisiyo, into esalayo njengoba lokhu bophana bonapho okuza njani okuzavela. So ukuthi babo ngibotshelweni mina angeke ngakwazi ukuthi ngibe kwazi uhle kule sibili ngoba angilulandelela angudaba lwa ngkhona but I am sure uhulumende kazuza phoko izinto ebubhanqa nje ophoko ukuthi abantu iphoko ngoba ephoko babopha kulama investigations yabe senziwe sisira bachuphi phela angithi like any other country abantu bayenza umsebenzi wabo bachuphe bathola izindaba zangkhona then sokusenzwa ama research sokusazakala phela phakathi kwabantu kuyabona abantu ababethengisa ngoba abazihambi bekho umuntu labana beziplana lokhu nalokhu 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 abanye babe bengena kathesi modern world ye-technology babe recorda ama-conversation esenzakala phana kusenza lokhu nalokhu khona phana-ke sokubhildinga izinto sokuthutsha ukuthi haw o labana benza kanto bahlezi laphana benza into e-right kanti bavele bona bayona bacabanga lokhu nalokhu
ye khonapho-ke Ncube yamuzwa uyakhuluma lapho Golide ukuthi abantu laba bephula imithetho yelizwe so ngakho-ke kulungile ukuthi babotshwe loba-ke kumbe kulungiselisadiki kumbe kuthenteni bawonile ngokutsho kwakhe ngikhobe kudoniswa amacala lawo
singatshayi inja sifihle umphini lokhu ke kwenzakale ngaphambilini bengifake uJob Scala njengomzekeliso ukuthi siyabona abantu bebotshwa bese malungele nabo okuphisa lokho kwenziwa nguhulumende silamalunge e-MRP ahlela iminyaka entolongweni ngenxa yama-protest ukuthi bebe-protesta ukuthi umongameli wabo obotshwe aphume njalo ungakhangela imithetho esetshenziswayo ukuthi abantu laba babophe imithetho engekhoyo umuntu ahlala entolongweni okweminyaka emibili engagwetshwanga aphume ambone ukuthi kule investigation engathatha iminyaka engu-2
Golide
azi uncube utona uthethe ngabuloko ngoba into engiyaziyo ukuthi uSikhala wagwetshwa wahlawuliswa ukuhlaliswa khona ngemva kwecala-ke sisehlela iphelile ukuthethwa njengoba ngithilo mina uhulumende ngasoza pho ngubopha abantu ngenaluto olwabe lwenzakele uhulumende ngasozibhala konke okuyabe kusinzeka ubana ungawukhangela kukhona okuyabe kukhona okuhlala kubeyilona kumele sikulalelisise sikudingise ukanti kuhamba njani nababotshelweni kuhambe njani I'm sure kuyaphuma phela emakhoti lapha nxa sebe-aplayela obheli lanilani kuzaphuma konke bana sibe kwazi nokuhamba njani
ye bakhonapho Ncube
uGolide ngiyambona uyayibalekela indaba leyo kodwa benginike nje umzekeliso oyi-1 ibaningi abantu abadlule ezandleni zezanu-p f ezodlame ezobandlululo behlale entolongweni bengenzanga lutho baze phume isikhathi sokuthi bakhitshwe bengenzanga lutho kodwa sebehleli isikhathi okwezinyanga okweminyaka besentolongweni isebenzisa umthetho ukubandlulula abantu yezanu-p f isebenzisa amalungu omthetho isebenzisa amapholisi ukutshaya abantu ukuthi bangangeni emgwaqweni baprotest khona i-constitution yethu ivumele ukuthi abantu benze njalo uma kungavuka nje kusasa lapha uZulu ethi hhayi sesidiniwe nge-corruption esezimbabwe kuzavuka kula masosha la mapholisa egcwele indawo yonke etshaya abantu ebulala abantu kulama-cases abantu abadutshulwa ngamasosha beprotesta nanamhlanje akula ngisho oyedwa wagwetshwa ngendaba yangkhona so ayeke vele satshaye nje asifihle umphini sithi uhulumente uqondile njalo abantu laba balecala ngoba siyawazi uhulumente wethu ngokuncindezela abantu
phosele ukugcina gole
nxa abantu besenza i-demonstration i-principle uhulumende kambona ukuthi angatshona ehlukumezana labo but iproblem ekhona mthembo and lo Ncube layo mbanda nxa efuna ukuma eqinisweni awufakaza asikaze sibe la ma-peaceful demonstrations every time kungenzakala koka sokungena ama-elements abantu sebeqasa ukutshisa izinto sebetshaya izinto sebetshisa amathaya kutshaya izimota kutshise izimota kusenziwa lokho nalokho so lokhona-ke akusekho emthethweni uyabusubambezela abanye abantu
lapha lizeyo mnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu-p f lo mnumzana Brian Ncube isikhulumeli sebandla lezaphu bexoxa le-studio 7 wezemidlalo lamhla sixoxa lo-memoris banda umqeqeshi kayamurayi gamochirayi tafiranyika wezomdlalo wenqindi uyemurayi ophosa inqindi okumangalisayo uthakazelelwa ngabantu enkundleni zokuxhumana
Boxing Day ngifome 18 January 2022 babathatha abantwana laba enjube lapho engikhulele khona ngabafundisa so ngithe ngibafundisa abantwana laba bebengakwazi lutho vele bonke bafundisa iboxing bengakwazi ukuthi iboxing kuyini ngase ngaqala ngaba-educator ngayo ngabatshela angithi so sase siqala ukutraina ngabatraina step by step bafundisa ukuthi kuyini vele okuthiwa yiku-clinchy fist vele ekuqaliseni boxing stance everything ibintsha kimi abafundisa saqalisa-ke ukutraina then sarejista kuzimbabwe boxing federation sase siqalisa-ke ukudlala-ke ama-tournaments
Sibone lapha untombi lo uyasiphosa isibhakela. Kambe bonke banje?
Abazama.
Ungathi uzama untombi ethaya kangaka akusitshele sibe ngayo ukuthi utshakanga.
Silokhu safunda asikafiki lapho kumele sifike khona, lokhu safunda still a long way to go. So alokhu safunda sisakhatshana sisafunda.
Ye nxa sikhangele kodwa-ke ama-tournaments kumbe ngithi imidlalo eliyake lingene ikhona yini njalo nxa lingena lenza njani?
Yonke imidlalo ehostwa yiZimbabwe Boxing Federation siyayidlala. Sesingena ama-tournaments onke, national tournaments. Uke wawina i-trophy yokuba yi-best female boxer kwenye i-tournament. Sidlala kuhle lathi siyi-club thina injube sike sawina i-trophy ye-best club of the tournament. Nami nginje ngike ngawina i-best coach of the tournament kwenye i-tournament kwama-tournament ayedlala nalapho.
Ye, abafisa ukuthi bakuxhume bakuthola njani ukwenza ukuthi bakuncedise?
Unumber zami +26377277502. Ku-Facebook page yethu injube Boxing Academy, or ku-TikTok yethu futhi injube Boxing Academy, or basithola enjube koBulawayo salukazi asenta ku-East Square, yikho esitrainela khona.
UMemorous Banda umqeqeshi kaYemurai Kamuchirai Chapiranyika okumdlalo wenqindi besixoxa laye ekoBulawayo. Sokwisikhathi sabalaleli
Studio 7 siyabingelela, siyabonga. Kuyadanisa kakhulu uzokuthiwa umnankagwayi basibe ngamahedi besadiki phezu kokubana kulezi ndaba ezizinsolo ngokhetho ezamangalwayo kuyona isadiki. So kuyakhombisa ukuthi leyo ndaba leyo siyahlala ngamampungeke, ngeke isaphinde ilungiseke. Kungasenani mbuye ngibe nombuzo wokuthi imali yaseZimbabwe leyo abathi izigi ihlukene ngani lama Beras check nama bond note. Ngoba ngokubona kwami into eyodwa nje ke efana ayisoze yafaba icurrency ukuthi iyamelana lokusebenza iyodwa elizweni ukuthi abantu bephile ngayo, kungala US dollar, kungala pound, kungala pula, kungala rand. So ngicabanga ukuthi vele ukubamba abantu amehlo nje igovernment ezanophefe ehluleke ngakhona ukuphuma lesisombululo semali ebambekayo sesi-1980. IZANU-PF yiyo nje okumele iphele, iphume iphele, kube le new government lealizwe ezakwazi ukukhanda icurrency, ezakwazi ukwemukeleka emhlabeni emukelo langamaZimbabwe. Siyabona.
Sanibonani, sanibonani zihlobo. Ya, siyayizwa indaba le yabasha abayikhulumayo. Hayi khona mina ngithi kuyafana ngoba ibandla kusese lilwelele libusayo. Inkinga nabo noma bangafaka omusha ayikunamehluko ozoba khona mase siqathanisa ne-constitution yabo laba babandla elibusayo. Bazoba baba-driver nge-constitution, still sizosafara phakathi kwalo mbuso until angazi ukuze kuyovela izulu lakuphi. Kufana nje abasha bangaphansi kwalo mbuso bazolawulwa yiwona la maxhego amasosha lawo azobatshayela umthetho. Futhi thina sifuna ukukhululeka, kube khona imithetho emisha, i-constitution entsha, hhayi le ebandla leli elibusayo, ngoba vele bayifakele khona lokho ukuthi basihlukumeze, basicindezele.
Studio 7, Studio 7, siyacela iZANU-PF sihloniphe, sizizalwane zeZimbabwe. Ngiyaliphinda leli gama, uPaul Nyathi ayekele ukubopha abantu abayenza izinto ezingalancedo. Engabona abantu bedlala ibhola egroundini yababopho, wayelidlala ibhola. Ebona abantu begijima estradeni yababopho, wayeligijima. Ebona abantu bebuthele behleli phansi beziphuzela utshwala noma bezenzela i-birthday party ukuthi awumntana amuzile mhla ka-15 June, bayabopha. Bambophelani umuntu onjalo? Because into ezingalancedo, into ezi-serious, ama-case a-serious, abantu abathisha umuzwa womuntu, abantu beZANU-PF abathisa imizi yabantu bengalacala, abantu ababothiweyo ebesisibalacala besidla i-birthday party bayabotshwa, abathisa umuzwa womuntu into eserious ababotshwa. Kanti waye abantu behlukumeza kangaka iZANU-PF, wayeyihlukumeza kangaka iZANU-PF, amapholisa nalawo kuthiwa ngoPaul Nyathi abalancedo, aba-useless.
Studio 7, Studio 7, ninjani nabalaleli, linjani lonke, ngiyalithanda lonke. Ngabe iZimbabwe izolunga kwenze njani ngenxa yalo iphathile ebusayo? Izolunga makwenze njani? Sonke siyazi ukuthi iZimbabwe ma kungamiswa amaphoyisa asebenze ngendlela e-right, namasosha asetshenziswe ngendlela e-right, iZimbabwe ingaba right. Bahloniphe abantu nje, bahloniphe ilungelo labantu. Siyazi ukuthi iZimbabwe ingaba right. Bavumele iphathe ephikisayo nayisebenze.
Silubalapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo. Ukhiphe Stube lingakhohlwa live talk yalandela. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.